Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lithona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 11 Ncwabakazi 2018 igama ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Sese sivuka sifonela uSheriff wathi yena ubengayahambisi lawo maphepha nanxa simbhadalele izolo. So siyamara ukuthi mhlawumbe ukuthi uSheriff angahambisi amaphepha yena uSheriff we-High Court, mhlawumbe bazama ukuthi badlale ngesikhathi, bagcine besithi uPresident Mnangagwa akatholanga amaphepha lawo ngesikhathi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa ubengafuni kwamukela amaphepha omthethwandaba aphikisa ukhetho uze wemukela lawo maphepha lamhlanje.
Ngibona sengathi bujulile ubufakazi kulokho abakwenelisileyo ukuthi bakuthole. Mhlambe abantu abakade bekukhangelele zisamu zangkhona ukuthi zethulwe ngendlela ecacileyo.
Sihlaziya ubufakazi bokuphikisa ukhetho, impumela yokhetho obethulelwe umthethwandaba we-Constitutional Court izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. Kambe kungaba kwaba lokuqilibezela kukhetho. Sixoxa lomunye wabavotisayo othi kunzima kakhulu ukwenza lokho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa ubengafuni kwamukela amaphepha omthethwandaba aphikisa ukhetho uze wemukela lamhlanje. Umongameli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa izolo wethule ingwalo ezokuphikisa impumela yokhetho eyatshengisa ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli, njalo izihlalo zamalunga edale lephalamende zebandla lakhe zilutshwana kakhulu kulezamalunga ezanu-PF. Ngokwethula la maphepha uChamisa uhle wamisa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa obekukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba luzaqala ukuhlaziywa ngolwesibili njengoba ngomvulo kulikhefu lokunanza amaqhawe esizwe.
Simelele ukuthi labo abaphiwa amaphepha bathi ama-respondents baphendule. Amalanga abo aphela ngolwesihlalo leviki ezayo ukuthi baphendule umbiko lethiwo nguPresident Nelson Chamisa. Ngemva kwalokho i-court sokuzafanele ifake ilanga lokuthi izahlala phansi ikhangele udaba lwakhona, njalo ikhangela lentengo lezi yabe zivele kulabo abafanele baphendule, kufana no-President de Klerk Mnangagwa lezeko.
Kuliqiniso yini esikuzwayo ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubesala kwamukela amaphepha la?
Yeah, uPresident declared Emmerson Mnangagwa ubesala kwamukela amaphepha. Kunje nje walili ukuwathatha izolo emonomtapa building wasithumela ku-Minister of Justice lapho esihambe esewahambise khona, kodwa i-Minister of Justice ayisuye yena ngoba umlandu lo ufanele uye kuye. Ngakho sasesisuka lapho-ke sayabhadala usheriff we-court ukuthi abe sehambisa amaphepha lawa ngenkani, ngoba kwenziwa njalo vele ngomuntu efanele ukwamukela amaphepha. Sizwa namhlanje sithethe sivuka sifonela usheriff wathi yena ubengayahambisi lawo maphepha nanxa simbhadalele izolo. So siyamara ukuthi mhlawumbe ukuthi usheriff angahambisa amaphepha yena usheriff we-High Court, mhlawumbe bazama ukuthi badlale ngesikhathi, bagcine besithi uPresident Mnangagwa akatholanga amaphepha lawo ngesikhathi. Kukanti-ke sinike yona izolo wawayala. Sithe siyenze njalo sasesiyamjiyela lapho aphe khona, siwajiye khona. Ngemva kwalokho sabuya sagcizelela sathumela usheriff ukuthi ahambisa amaphepha sambhadala izimali zakhona.
Sike saxoxa labezanu-PF bathi bona lokhu konke kubangelwe yikuthi ikheli i-address kade ifakiwe ayisikho lapho kade kusiya amaphepha la.
Abantu laba balile phela ukuthatha amaphepha ku-official working address ka-President de Klerk yamona umuntu ababuilding. Ngalokho-ke alili ukwenza njalo, njalo i-address le yafakwa nguye uPresident Mnangagwa ezek i-address eqondileyo. Sekujekani ukuthi bazama ukudlala ngesikhathi ngoba bayesaba ukuthi bathe sebekhangele babona ukuthi i-evidence yangikhona ini kanjani. Kwabonakala ukuthi i-evidence yangikhona iqinile, sebezama ukuthi babalekele udubo lokuthi bazandiwe ekhosi. Ngakho angiboni kubasiza mina ngoba iqiniseke ukuthi amaphepha bawathole ngesikhathi babhodabhoda ngawo balukuwathatha, baphe balukuwathatha sathumela i-sheriff. I-sheriff bekufanele enze umsebenzi wakhe. I-sheriff lo njalo uqhathwe i-high court.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano we-MTC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Abanye abathi bona ubufakazi obethulwe ngumkhokheli womanyano we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa abujulanga kokuthi umthethwandaba we-Constitutional Court ulakho ukululahlela kachana lolu daba. Kulobufakazi obuthiwa buzatshengisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wathola amavoti amalutshwana kulalawo amemezelwayo lugatsha lwe-ZEC. Ukuhlaziya ubufakazi lobo sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Idlela Ncube.
Ngibona sengathi bujulile ubufakazi kulokho abakwenelisileyo ukuthi bakuthole. Mhlambe abantu abakade bekukhangelele zisamu zangkhona ukuthi zethulwe ngendlela ecacileyo. Mhlambe kuza kwethulwa nxa sibe sekhothi, sibe kubeka khona phana emthethwandaba ukuthi hayi ubani wazuzwa okungaka, ubani wazuzwa okungaka. Yikho abantu abakukhangele kakhulu lokhuyana. Sesizabona ngakho kusiya phambili.
Siyabona ukubana njengoba utshilo wena ukuthi abantu bebekhangelele isamu zakhona. Kukhulunywa okunye okufana lokwenzakala ngemva kungakabi lokhetho okufana lakwamasotsha lokunye okunjalo. Ubona ngani kungaphathisa yini lokhu?
Indaba yokhetho kasiyonto kuphela ephelela eZimbabwe. Ungakhangela iphethishini ngendlela ebhalwe ngakhona, kayibhalelwanga kuphela laba aphikisana labo uMabhala. Ubhalele lo mhlaba ukuthi ukwazi ukuthi yini okwaqhubekayo. Ubhalele labantu beZimbabwe abahlala endaweni lezo abangakwazi ukuthi kwakule zinto ezinjalo. Ukuthi bakwazi ukuthi ukhetho ngesingaye lapha mekhona njenge-MTC Alliance Leader kwakulobunzima obungakanani, kwakulokudlelezela obungakanani. Yikho azama ukuvezela inkantolo. Lokhuyakuthiwa background information. Bacacile liyana i-background information. I-petition yabo kayirely kangako ku-background information kodwa ikusamu lezo okumele zivele ngokucacileyo. Esisesiza kubona yikuthi iZanu PF iphendule isithini kakhulu, yezeke iphendule isithini ukuthi bakubeke eceleni ngasizathu bani. Kulapho kuzacaca khona izinto ngendlela efaneleyo. Kodwa isamu yizo ezidingakalayo khathesi ukuthi hayi endaweni lapho khona umongameli uMnangagwa athola 1,000 wathola 10,000 lapho khona uChamisa athola khona 5,000 wathola 1,000. Yikho lokho abantu ababekhangela ukuthi bakuzwe ukuze babone umehluko ukuthi lokho okhishwe izekhi ayisilo iqiniso.
Kubehluli-ke abazaphatha lolu daba, ubona ungani akusoze kube labakhona abazaba bethatha inhlangothi?
Mina ngokubona kwami inkantolo zeZimbabwe yebo kambe eminyakeni edlulileyo bezinohlupho kakhulu kodwa azikaze zibe zimbi ngendlela liyana abantu abazibakubeke ngayo ukuthi vele zimbi zimbi ukuthi akakula judge loyedwa ole ngqondo ehlangeneyo. Usengathi wonke umuntu igazi lakhe ngelezanu PF kugeleza igazi lezanu PF. Ngibona bangabantu abahlelekileyo abahlonipha umthetho. Yebo kambe kungaba lababili abathathu abavele nje bengama-activist e-party kodwa iningi labo bangabantu abacacileyo. Kuzaya ngobufakazi nxa bethulwe ngendlela efaneleyo ikakhulu isamu. Ubufakazi obudingakala yilo buyalobesamu bokuthi ubani nanku ufaka amaphepha phambi kwabo, lapho kuzacaca khona.
Ngokubala kwakho ubufakazi lobu ubona ungani bungabukhona yini?
Yebo, khona ubufakazi. Into indaba sokuyukuthi akukaphikiswa phela nxa kusethuliwe ngaliya ndlela bungakaphikiswa yilabani abanye ababotshwayo. Ungabubona sengathi yibufakazi obulesi sindo babuke labana babuchithachithe nje bube ngumlotha kungabi indaba zalutho. Into yonke icaca kahle nxa ngabe sekuvele abanye abaphikisayo babhala labo becaca ukuthi hayi wena laphothi khona iqiniso yileli, laphothi khona iqiniso imbuso yileli kulapho sizaqalisa khona njengezakhamizi zeZimbabwe lalaba abalandela ezombusazwe lamagqwetha ukuthi kubonakala ukuthi kambe ongathi lo bufakazi obulohlonzi ingubani okwakhathesi kusakhuluma oyedwa akukaphikisa abanye bakaphikisa kulapho kuzaphuma khona ukuthi kuyiwanga.
Lo ke ngumnumzana Efihlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe uxoxe le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethulwa impikiso yamaphepha la azabe phikisa udaba lukamnumzana Nelson Chamisa kumalanga amalutshwana alandelayo angadluli isikhombisa i-7 days.
Ukudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Andrew Banda, isakhamuzi sakobulawayo ongomunye walaba ababevotisa. Sikhangela nje ukubana kunzima okunganani ukuqilibezela kusetshenziswa amaphepha la asekhathazile athiwa ngama V11 form. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Okay, ngiyabonga linjani.
Ye, mnumzana ungasitshela ukuthi lina kuyini, wena ngokwakho kuyini owakubonayo kusenzakala lapho livotisa, ungachazisela nje uZulu ukuthi nxa kukhona ubona ngani kulula yini ukuthi umuntu aqilibezele.
Thina esakufundiswayo yizekhi, ningazi nxa abanye bengasakulandelani, kodwa thina esakufundiswa yizekhi sisiba yi-team yabo, kodwa sisiba ngama-polling agent, yikuthi safundiswa ukuthi abantu bazavota njani, bafaka babhala kwapha amabhokisi nxa i-spoiled paper yabe njani, le-right paper yabe njani, esakufundiswayo. Kwasokusithi-ke ngelanga lokuvotisa esakwenzayo sasikhredita, sangena sakhredithana sonke saqeda amavoti aqasa ngo-7 o'clock.
Ungasichazisela ukuthi kwahamba njani kusukisela kona?
Alright. Okokuqala ngizaphonga ukukhuluma abantu ababekusola, into eyayisenzakala kwakupossible ukuthi kube le 1 person a voter every minute, ngoba ama polling station it was from 7 to 7, kodwa amanye bavotisa kule abanye ababengumakhelwane kithi bavotisa abantu abangu-764, which means ukuthi ungamultiply ama-hours lana asinika 1 person per minute. Mina engangikhona savotisa 503 people, but sasaba lama-idle time amaningi kakhulu, ngoba sasikwanisa ukuba lama umuntu ahambe i-hour yonke kungala umuntu ongenele uzovota. And then sathi sesiqedile, into eqakathekileyo sesibuya abantu abaningi nge-V11 form, abantu abayiyona ekhalisa abantu kakhulu. I-V11 form, wonke umuntu owayeyi-polling agent, not abezekhi kodwa ama-polling agent, lama-observers, wonke umuntu owaye-observer ne-polling agent waphiwa i-V11 form wahamba layo endlini. I-polling agent yayimele iparty yayo, wawumele uyeyisubmitha, is either yisubmitha kukhansela wakho kumbe uyisubmitha ku-MP wakho. Besithi khona benzela ukuthi amafomu lana okhansela kumbe ama-MP bangawalawo kumele ba-ede i-total yonke phansi, kwenze nxa sebememezele ukuthi uwinile kumbe udliwe kumbe uphumele ngayo, laye abe nesiqiniselo sokuthi inumber abayikhulumileyo yiyo sibili ephumileyo. So thina lapho sasikhona saqeda ukubala amavoti angu-503 ngo-6 a.m. siqalise ukubala ngama-past 7 ebusuku, ngoba sasabala ka-councillor, sabala ka-MP, sabala ka-president. Njalo i-postal vote kwakumele ba-check-e ibizo langikhona ukuthi likhona yini polling station yethu, bese layikhwa ibizo lakhe njengabaningi selibhalwa PV okuthi postal vote. Wonke lawo ngesaba nalo alivulwanga ukuthi sibone ukuthi banomuntu ukuvoteleni, wadajula i-envelope injalo iphepha ligoqiwe lafakwa phakathi kwe-polling box, salivala lamanye sesivala wonke isikhathi sinye. Kodwa lami nginje kangikwazi ukuthi umuntu lo wayevote ngeposti wavotela bani. Kodwa ekubaleni kwakusithi nxa abezekhi bebala, nxa kule phepha ababengalizwisisi babehamba kuma-polling agent ama-parties wonke, babuze basibuze ukuthi kanti liyavumelana lakho lokhu yini, sikubale kumbe kuspoil. ekuvaleni sasibakhangile nxa bevala singambona evala iphepha elingayisilo sasihle simisa sithi hayi leli phepha lingene emaphepheni angayisilo likhiphe ayisilo lephathi leyo lifake kule iphathi bathi sesiqedile ukuvala savumelana bawabala ukuthi mangaka ibhala ke ukuthi lo uthole amangaka lo uthole amangaka lo uthole amangaka baqeda ke ikho okumunye lomunye okwabhalwa khona i-V11 form yakhe afana na kubantu bonke nxa kwakulama polling agent angu 20 lama V11 ayibhalwa bengu 20 each one ethole eyakhe i-V11 form sathi sekunjalo kube lama V11 form angu 3 esawasilela phakathi kwama ballot box okwathiwa azavulwa nxa kungakontestwa ama elections kwasokuthi amanye angu 3 yiwo esahamba lawo sisiyawa surrender ku command center thina kithi sasikhona ama polling agent wonke sahamba lama ballot paper sathiya bezekhi sahamba lomkhulu wezekhi lama police aya surrender ama paper ku command center bafika labo baqala ba checka ukuthi wonke umuntu usayinile ama V11 form bathi sebebonthi ama V11 form ethu asayiniwe basebe add abakonthi i total iyabalansa yini bathi bebonthi i total iyabalansa basebe sibiza ke basebe sithi sesirecorda ke phansi ku sheet iyababe la iphepha lebalele khulu elilona babe recorda wama stations wonke ayevotisa ku polling station ababe responsible kiwo ukuthi abantu ababe khona ababe vota loba kwakusokunanyathiswele ama V11 form phandle kwama polling station ngakuthwayelo ke khona bangahamba bewathatha baphendulele ngemuva bazabona ikho kulamabizo ama polling agent wonke lama signature abo bevuma ukuthi okubhalwe ngapha phambili yikho iqiniso okubaliweyo bilabo bekhangele bavumela ukuthi iparty yabo ithole inani lona lelo so nxa kuyikuthi ukuqila kungaba khona engeke ngikwale kodwa engikutsho ukuthi nxa ipolling agent le polling agent yahambisa ya submita kuparty yayo sokulula ukuthi uMP nxa elama V11 form wonke aedde itotally abone ukuthi eannounciweyo kuTV ukuthi uphume lama le number engaka liqiniso kumbe hayi ngoba uyaba ele evidence ebhandiweyo esayiniweyo yasengahamba ngayo bathi yasengahamba ngayo ecourt esiya contest ethi hayi mina nankangela ama V11 form anginika i total engaka
upresident ama votes wona ayihamba njani
aka president lawo savala saqedelana lawo upresident laye ulakho ukuba kwazi nxa uMP wakhe labo councilor bengamnika ama figures a correct uyakwanisa la yoku-eda abekwazi ukuthi uthole okunganani so ikho ngisithi engukholwa ukuthi ama V11 form abe correct unless nxa wathi sokufika eHarare kwawo kwa Edward Rongo i-totally ongaba le human error njalo maybe sokungaba khona uRongo khona kodwa kuma polling station engukholwa ukuthi kufundiswa kwethu lokutshelwa kwethu sasibala accurate sisaba ukubotshwa kusasa kungaba wrong okokuthi lanamhlanje lama results angikhona ikuthi nje sengasarenda kucouncilor kodwa ngithemba ngawalandela nje nxa belofu ufuna ukubona konke kungatholakala information siyaphambili
hayi kuzwakele mnumzana siyabonga kakhulu
siyabonga
Aloge bekungumnumzana Andrew Banda isakhamuzi sakobulawayo ongomunye owavotisayo kukhetho olwedluleyo ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengilithiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga exoxa lonkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo ogatsha lukahulumende olwabesifazane lendaba zabasakhulayo.
Sikhuluma so abantu bathi ngabuyeni loro uhlangana layo ithwele utshwala ithwele lokhu zenizikadi people are sucking money out of the district so my next struggle is what is it that we can produce enkai that will attract money zihlale ngayo. So one of the strategies esengizenzile ukuthi kube le GMB depots ukwenzela ukuthi amabele abantu athengwe, at least i GMB iyalethe imali abantu behambisa umumbu wabo. And the last year I had it $52,000 brought into one ward that he sold their crops through GMB. So ngaze ngenze njalo ngama ward wonke ukuthi I'm attracting money into the constituency. So I vision yami ngeyoku develop inkayi. Ayikhona ukuphonga ukukhuluma nje. I want to be an MP that leaves a legacy. The whole of Matabeleland North akula higher and tertiary education institution ngaphandle kwe Lupane, akula training yelokuzeni, akula polytechnic, akula teachers college. So ku constituency I'm saying fake I vocational training center sivomo iyakhiwa. So and the kweluchena semfake inye a private a community. So abantu bethu without skills we are joking, and I don't like politics ekhotoza abanye abantu wena ungaphathanga lute ezandleni. Eyami ngifuna ibe yilena ethi nguchotoza lami ngiphethe esandleni. So khonokho ngangisithi ngikhuluma ngakho ebantwini, that's what made me win. And all the opposition parties ngaziba ede bonke put together, all the men ababengcintisa ngibadlile bonke noba sebefakwe ndawonye, which means i-programs zami abantu bayazamukela.
Wake waphinda wakhuluma futhi ngaloliyana udaba oluyake luhlupha abantu emaNdebeleni olwaba balisi abakhuluma ulimi lwesiShona kodwa befundisa abantwana besiNdebeleni, wathi kwakulesikolo esasihluphile sinjalo silabantu bemaswingo kuphela. Lalilungisa udaba loliyana lakwezinye
iye udaba loliyana yanje ayikho ngutshoyo mntanami ukuthi angifuni mina ukuhamba ngifike ngithi mina xotshanini abantu abantu abangaveli la. Kuyabe kumele ukuthi abazali bangakhuluma bese ngibabuza abazali labantu ukuthi lina lilo wenu yini ongafundisa la, bangathi ye then sesihamba-ke kuma-channels ukuthi ngoba kumele umntwana ngepolicy kahulumende afundiswe ngolimi lukanina olwakhonapho.
Omama benze njani nje kukhetho in general nxa sikhuluma, bayangena yini labo ezikhundleni zombusaso?
I think eMatabeleland North sonke omama abamileyo singenile. Kungithabisile khonokana kakhulu ngoba lo Sithembile Gumbo laye ube ngezwa kuhle kodwa abantu bamvotela ngoba ube le track record. Thina omama siyenza kasikhulumi kakhulu njengabo baba. Like you have seen, when I'm not that person of a media, I was also born in media, but katesu my constituency, if you were to account for what I have achieved compared to what I found, the achievements speak for themselves.
Ungathi la kukhulumende ziningi yini inhlelo ezimqoka ezincedise abesifazane lokhu ngenile?
Yeah, katesu ngikhuluma ku constituency yami kule 42 ama-cooperatives afonyiweyo. Okutho ukuthi ama-42 cooperatives lawana ungazuthi 42 times 10 members, that's 400 people abangene kuma-activities, economic activities. Njengokufuya inkukhu ndawonye, ukufuya inkomo ndawonye, i-command agriculture yona lebuyayo. Abantu benkayi bayitholile kakhulu i-command agriculture, babe yi-part of it. Ziningi inhlelo zikahulumende esibelayo ezingenile njenge-command agriculture, le migwaqo. Uzathola ukuthi imigwaqo eminingi enkayi ibingelagravel, ibingagredwanga, khathe sigrediwe eminye ifakwa igravel. Khonokuyana yinto enhle kakhulu. In a few years time, inkayi will take its place in the national grid in terms of development, especially at community level.
Ungathini ngabanye laba besifazane abancintise kukhetho lukamongameli lanxa bengasibo bebandla lakho?
Hayi, okundanise kakhulu ukuthi abantu ikakhulu obaba ababepretenda ukuthi babalandele besikhampena sonke phela kugrawundi la, ububezwa besithi votelanini mina kodwa phezulu livotele ubani, beqamba omunye ubaba. Bese beqamba uChami. So they were really let down by the male candidate abebe bafake ezabelweni ikakhulu, kumbe abebe bafake ezindaweni ngoba bebengabakhampeneli ama-candidate o-presidents abangomama. Bebezikhampenela bona ngapha ngaphansi, babesebesithi votela nini uChami o votela nini elinye ibandla.
Alo ke Ngunkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo wogatsha lukahulumende olwabesifazane lendaba zabasakhulayo ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane aluphalona maviki wonke ngomgqibelo. Kwezemidlalo ke kesikhangele impumela yemidlalo enguqu edlalwe undawana zelizwe ezithiyeneyo lamhlanje. IHarare City 1, iMotare City 1. Ichapungu leBulawayo Chiefs lazo zibe nguchiki lobhanqa 1-1. iCapes United yona inqobe iBlack Rhinos nge 1-0. iBulawayo City 0, FC Platinum 1. IZPC Caribe yona ibhuqe iTriangle United nge 3-1. Kuthi khona iNgezi Platinum yona idle iNaycrot nge 3-2. Tandi mali, tandi nyuku, iyo ke imafiki zolo ye South Africa ihamba lejaha elisakhulayo le Nigeria uDavido besigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa ubengafuni kwamukela amaphepha awumthethwandaba aphikisa impumela yokhetho uze wemukela lawo maphepha lamhlanje. sihlaziye ubufakazi bokuphikisa ukhetho obethulwe umthethwandaba we-Constitutional Court ngomnumzana Nelson Chamisa izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.